Okokuqala engakusho ukuthi yinto enjale kumbali yelizwe laseZimbabwe ukuthi into enje ibe khona. Mhlawumbe singathi inhle ngoba kukhomba ukuthi umuntu owephule umthetho odelele inkundla kule sigobo azosinikezwa uma eqhubeka edelela noma ecabanga ukuthi ukuthi ulilunga laliphi ibandla kungamvikela. Kodwa ithi ngedlule futhi ngithi konke lokhu ngokubona kwami ngicabangela ukuthi kuveza ukuqhekezeka kwebandla elibusayo ngoba laba bantu noma bengama-deploy bekulezo ndawo abakuzo kodwa kukhona abantu abathile kwababusayo abaphetheyo ebandleni abayame kubo labo abancike kubo. So uma sekufika-ke ukugedla kwamazinyo okunjengalokhu usuke nabo kubathinte uthole ukuthi indoda enjengotomana uma kuyikuthi mhlawumbe isohlangothini oluthile lapha amanzi angabe segegelela ngakhona naye ithole ukuthi aseyayikhaphakela. Yikho engicabanga ukuthi kufikise kulesi simo.
Mnumzana Dube, ungathini wena?
Ngiyabonga kanti okuqakathekileyo mhlawumbe ukuthi sinanzelele ukuthi utomana akwenzayo ukwenza ngoba kuvele kungumkhuba ukuthi ingatsha eziphethe amandla nemisebenzi kahulumende okumele zenze umsebenzi kahulumende sezizibona zona ngenxa yokuthi ilizwe lethu lavula labuswa njani ekuqaleni zizibona okokuqala lezo ngatsha nalabo abaziphetheyo bengamalunga ebandla elibusayo njalo bekuzingatsha ezibandlelibusayo. Yikho kuzanyenzelela ukuthi abanye abaphetheyo engathini ezinjengamabutho ezinjengamapholisa uzabezwa uphatheka ngezikhathi zokhetho besitho bona ukuthi abangamlalela ngesibanya banyana ibandla okumele libuthe yiliphi elingamelanga libuthe yiliphi okungaphandle kwesisekelo sombuso. Okukuthole lokho yikuthi ungananzelela-ke ukuthi utomana akwenzileyo kayephulanga umthetho mabomo ngokubona kwami ngoba kunzima ukuthi awephule mabomo ngoba uyazazi izijeziso zomthetho nxa umuntu eyephule ngoba yena uvele uligqwetha njalo ligqwetha elikhulu umjeziso omkhulu elizweni. Okukutshengisela yikuthi ilizwe lethu libhizizekile ekulandeleni umthetho ekulandeleni ukubusa lokubuswa kwabantu ngendlela eqondileyo nokulinganisa bethembe ukuthi lelo bandla njengoba bezindatha zalo nguphi osowake wabotshwa nje okufana nokwatomana kumbe okungaphezu kwakho. Okukuthiwe ukuthi utomana uyazi kamhlophe ukuthi nxa ungakwenzanga lokho izaziziswa yindlela ebuhlungu libandla lakhe engakwenza lokho okumele akwenze yena labantu bakhe mhlawumbe lakho konke okunye anakho kungamphelela. Sekusitsho ukuthi sekumele aqale alandele ibandla engakalandeli umthetho oku-constitution kumbe isisekelo sombuso welizwe. Udubo ngakusotomana yebo utomana yilo udlawu olusetshenzisiweyo kulesi sihlakazi kodwa udubo lusekubuseni kwelizwe likuqula lelo eliphatheke ngokubusa ilizwe yikho okulendaba khona ngesilungu bathi ama-institutions zonke iingatsha zona lezi kumele zimele umuntu wonke zenze okwenza ukuthi wonke umuntu ezizwe ekhululekile elizweni ayisikho okwenzakalayo khathesi.